Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani isihlobo esithandekayo isikhathi ngu 6:30. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla zimbili kumpalakazi 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uzulu uthi kasahlalisekanga ngokuba khona kwamasotshanda wana yonke. Wayengomunye wabasekeli bakamgabe umnumzana Phelekezela Mphoko sephendukile elizweni evela kwele Botswana lapho aphephele khona ngemva kokugenqulwa kukahulumende libutho. Umsekeli kamphathi ntambo we-social welfare umnumzana Joshua Malinga usola indlela uZulu eyisa ngayo izigoga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi lanxa ejabulele ibutho ngokugenqula uhulumende kamgabe kasahlalisekanga ngokuqhubeka kwamasotsha eborder ndawana yonke okugoqela emadolobheni lasemingceleni yelizwe. Abaningi bathi ukubona amasotsha la ebhodabhoda kuyabethusa. Ngakho bathi sokumele abuyele lapho ahlala khona kuma-barracks. Amasotsha la amisa abantu esikhathini esiningi ebuza izithupha, okuyinto echothozwa ngabalwela amalungelo oluntu abagoqela umnumzana Difa Dube.
Umsebenzi wamasosha kufanele ukuthi uhulumende wakithi ube kwazi ukuthi umsebenzi wesosha kuyini. EZimbabwe asilampi into yokuqala leyana. So into ekhona lapha ngeyokuthi bona amasosha akabuyele ayehlala endaweni yayo la endaweni zabo kuma-barracks labo abafanele ukuthi babe khona. Ngoba isosha alizange lapholisa umthetho welizwe. Isosha is there to protect ama-borders. But hatshi ukuthi lipholise umthetho. Umthetho phakathi kwelizwe kufanele kusebenza amapholisa, hatshi amasosha. Yiyo into esukuthi ngoba indlela amasosha athrenwa ngakhona, le ndlela amapholisa athrenwa ngakhona, amasosha i-customer care yabo le ndlela ababamba ngama-citizens asuzifanane. Yiko kathesi sigcine sesibona sebehamba sebelokhu bebuza abantu ezithupha. Kanti kuzabuza abantu ezithupha kathi kube le civil war yini eZimbabwe. Kuke kwabe labantu yini abake babe batshengisela ukuthi bangamavukela mbuzo kweZimbabwe. Asange sabona ama-terrorists eZimbabwe. So kuyinto engalunganga lana ngibona ngathi uhulumende akazama ukuthi ayikhangele lento amasosha akabuyele kuma-barracks. Bathathe nxa kukuthi ababoni umthetho wamapholisa ohamba ngendlela eqondileyo, abatshintshe lo onguye owamapholisa ophethe amapholisa, bafake umuntu abambona ukuthi uzakhontrola amapholisa ngendlela eqondileyo. So ngibone ngathi kuqakathekile kakhulu lokuyana ngoba kathesi iZimbabwe ilizwe eliphakathi laphakathi kwelitshe lembokodo.
Bakhona Dube abathi esikubonayo lapha ikuqala kombuso webutho libusa ngesandla esilukhuni okuthiwa yi-military dictatorship ngesiNgisi. Nanku phela sesilamabutho kuhulumende esitaladeni isokulamabutho njalo. Singabona yini lo phenduka mpela usiba ngombuso webutho?
Amazwe amaningi ngizaphumzekela sifana labo Egypt, amazwe abe kuwukuthi akontrolwa ngamabutho ajwayele ukuthi kungabe lokuhlala kahle kulelo lizwe. Ngoba laphana kusuke kube lezinto eziningi esezisenziwa ngenye indlela ngabontado kayiphikiswa. Kodwa lokela kulunganga into eqondileyo ngokuthi iZimbabwe iseseyilizwe edinga ama-investors edingani, abakucabange bakufake phambili lokhana bacabanga ukuthi ngabe senza kanje bayethuza abantu. Ngoba kathesi bantu sezicaba ukuthi okusho ukuthi eZimbabwe mhlawumbe kulempi. Ibutho alizange lasebenza indlela abafuna ukuthi balisebenzise ngakhona kathesi eZimbabwe. Kuzahlupha kakhulu lokuyana babankomo lokuyana. Ngoba kathesi nxa sisekhangela amanye amazwe la aphethwe ngendlela asebenzisa amasosha ngendlela iZimbabwe efuna ukwenza ngakhona. Kulo dubo olukhulu kakhulu kulawo mazwe ngendlela kathesi. Kodwa mina bengithe eZimbabwe sibongele ukuthi akuzange kwabe le civil war. Njengoba kungazange kube le civil war kukhishwa kukamgabe, kanti amasosha asadingani emphakathini into engalunganga leyo babunkomo amasosha akayenze umsebenzi wawo awuyiwo okhulunywa yi-constitution ukugada i-border but not upolice izinto eziphakathi kwelizwe
liyeza ikhefu lekhisimosi siyazi kuyabe kuphithizela emingceleni lapho abantu bengena ezitaladeni emadolobheni lawa amabutho ayabe khona nxa engakasuki ubona kuhamba njani kuphithizeleni okunjalo
kuzobe lohlupho kakhulu ngoba njengoba uDisemba seqalisile kathezi baningi abantu already sebeqalisile ubusuka endaweni ezithize mhlawumbe behamba besiyavakatshela emakhaya kwelesezimbabwe but bayacomplaina already kukathezi abantu bayacomplaina kubo Big Bridge bayacomplaina emingceleni eminingi kakhulu elaphana ezimbabwe bathi amasosha agcwele abasayenelisi ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo ngoba sebesenza izinto ngokwesaba ngoba isosha ngumuntu owahlale esesatshwe ngoba umuntu nxa ubona isosha uyabona umbhobho so impilo yako sukungasazi ukuthi sokungayenzakala yini into kolapha mhlawumbe nami sengingathuthulelwa khona lapho yinto esisethuza abantu abaningi njalo kuzabe lohlupho ngoba kathesi kuzabe kulabantu abasuka asithi iningi elisuka njengasegoli abasuka egoli besiya e-South Africa i-environment leyana izabe i-environment engalunganga so ngibona engathi kudinga ubuchwepheshe obukhulu kakhulu njalo lokuthi uhulumende akaphakamisa izwi onguye ophethe uhulumende akaphakamisa izwi ayenelise ukuthi bafake izwi laphana emasotsheni ukuthi abakuyele kumabharaki indawo lapho abafanele ukuthi bayikhona
umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo oluntu
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe. Suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m., lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine.
Ngomunye wabasekeli bakamnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe umnumzana aphelekezela Mphoko yena obephephele kweleBotswana esesaba ukungena elizweni kulandela ukugenqulwa kukahulumende libutho seze waphindela ekhaya Umphoko uphenduke elizweni izolo elemuli yakhe behanqwe iziphathamandla zakweleBotswana eze immigration Lanxa owayengumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ebike izolo ukuthi umphoko uthethwe ngamabutho ekungeneni kwakhe elizweni amaphephandaba kahulumende athi ungene kuhle waziyela endlini yakhe kobulawayo umphoko lilunga lecele lezanu PF ebelilwisana lomnumzana Emerson Mnangagwa lingafuni ukuthi abe ngumongameli Amanye amalunga alelicele afana lomnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Sevia Kasukuwere aphandle kwelizwe njalo avikwa edingwa libutho amacala abawetheswayo ngamabutho agoqela elenkohlakalo lobuhuquluzi kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabanengi ngothi ngubani omsulwa kubandla lezanu PF Sixoxele siphatha amandla seMDCT eMelika umnumzana Muzincube.
Uyabona yena umongameli uMnangagwa iproblem abalayo lapha ukuthi nje into yangkhona ingani lokukhwichiza ukuthi laba ngabantu beG40 kakhulu ngendaba yonke siyaziyenza kalayo kodwa into eqhakathekileyo nje lapha ukuthi abantu bonke laba sibazive amasela bonke wonke umuntu yakwazi ukuthi bonke bantshontsha imali lezi mali ezachathayo zonke overseas zeneze umongameli asezimema so into enkulu lapha mina bengiyibona ukuthi yena umongameli ngawuyenzile ukuthi asukume ame phakathi kwabantu beZimbabwe athi mina umongameli weZimbabwe ama assets ami nanka sengilitshengisa zalwane seZimbabwe ukuthi mina ngilendlu lapha ngilemali lapha le mali zami zonke ngazithatha ngazisa overseas lami ntshontsha sengizileta nanzi lapha sesiqalisa ke kutsha yena ngokwakhe aqale engakathi ukuthi abantu bonke belethe izimali kunje kunje ngoba siyakwazi la wathatha phela izimali yabo yikho labo abanye abantu bengafuni ukuthi bebuye labo ekhaya because besaba ukuthi bona yibo abazabotshwa bebotshola izinto zonke abazenzayo
Mnumzana Jonathan Moyo yena uthukuthele mpela uyathetha lapha enkundleni ye Twitter ngomnangakwa lochiwenga uthi yizo inqunquthela zegugurawundi ezabulalisa uyise umlevu. Ikukhuluma komuntu lesibindi kumbe ngumuntu osesitshela ukuthi kasaphenduki vele Zimbabwe.
Hayi ukuthi indaba yegugurawundi leyi enkomo vele indaba eyaziwayo. Noma uJonathan Nkomo ekhuluma engekho elizweni leZimbabwe ekhona lapha khona into evelisazakala eZimbabwe ukuthi khona into eyenzakalayo civil and wona la amagama waqambileyo yiwo civil amagama esiwaziyo ukuthi khona ngabanikazi wayo ke leyo gugurawundi yiba babulala izizalwane zeMidlands leMatabeleland. So ukukhulunywa nguJonathan Moyo liqiniso elivele lisazakala ukuthi noma engakukhulumanga uJonathan Moyo yisazakalo civil esaziwayo civil eZimbabwe.
Umphoko singabona yini mhlawumbe la ebotshwa njengomuntu obelilunga leG40 njalo engumuntu oyetheswa amacala okuvimba ukuhamba kuhle komthetho ngoba siyazi ubehamba enkambeni zamapolisa nxa kuthe kwabotshwa umuntu adlelana laye esiyatshela amapolisa ukuthi amkhulule. Singabona yini la ebotshelwa into ezinjalo?
Umphoko wayesephula umthetho welizwe nxa wayezabhoda ngale yena ngoba ungu-vice president ebese siyakhuluma lamapolisa ukuthi kumbe yenze khona okumkhulu ayewenza ukuthi akhiphe abantu ngoba babe be-G40 leyo. Uyabona ukuthi khonapho kwakuyikwephula umthetho welizwe sibili. So nxa kuyikuthi khona ayekwenza khonokho la yikho kwesaba ukuthi abuye ekhaya ngokuya kwazi ukuthi wayesephula umthetho. And isho ukuthi le-evidence yangikhona le ikhona sibili. Akumelanga ukuthi abantu bonke laba babephambanisa from kubekela nje labo kwezinye izinto esibona ukuthi khona lapha umthetho babe uphambanisa babe ukhangele bengabo vice president. Kuyasiyangisa kakhulu lokho.
Kolunye udaba olwehlukileyo sibone abantu laba abalabazali abavela phandle kwelizwe kodwa abazalelwa eZimbabwe okuthiwa ngama-aliens evunyelwa ngumthetho ndaba ukuthi avote avunyelwe ukuvota. Lina njengabantu abahlala phandle kwelizwe elingathini lani ngelungelo lenu lokuvota?
Uyabona indaba yokuvota le isivila akumelanga kube indaba esiloko esikhuluma ngayo angani mbe into engazakali. Ikhona iconstitution yethu ibhaliwe civil sobala ukuthi izizalwane zonke zeZimbabwe lapho ezikhona kumele zikwazi ukuthi zivote. Uyabo? So thina wakhangela ukuthi siyi-diaspora sinje yithi phela besibambe iZimbabwe i-economy yangkhona leyo ngoba si-contribute almost $1 billion. Uyabo? Okwedlula amakhampani ayinvestayo eZimbabwe. So yithi besiyibambile iZimbabwe economy abantu be-diaspora. So nxa sisizwa i-government kathesi le ntsha ekamnangagwa ihlala isimema ukuthi khona abantu be-diaspora sokumele ukuthi libuye lizame ukuthi lizoncedisa ukuthi sakhe iZimbabwe. Akuhle kakhulu sibili labo kumele betshengise ngokuthi khona belandele umthetho wesekelo sesizwe ukuthi lathi ku-diaspora sinje sikwanisa ukuthi senzeni sibe lelungelo lokuthi sivote ngoba nanko phela siyathumeza izimali i-government kumele sibone ukuqakatheka kwethu ukuthi khona yithi esasibambe i-economy and njalo vele ama-countries amaningi wonke esade akavota kuma-embassies awo izinto zonke lezi zinto ezivele zisenzakala asike ukuthi i-government izachitha izimali eziyangaphi ukuthi khona izizalwane zonke ziku-diaspora zivote ngamalungelo ethu sivile ukuthi zivote. I-cash shortage eZimbabwe isigcine isenza ukuthi abantu be-diaspora abantu be-diaspora bahlakaniphile phela ngoba bafundile abaningi bethu lapha uyabona. So sigcina si-developa ongama-apps onalawa ukuthi gcine kuthunyezwa izimali ezivele zingangeni kuyo kwi-government ngoba ungakhangela ukuthi khathesi the in thing khathesi ikuthumeza is investing in bitcoins and ama-bitcoins eZimbabwe are actually worth more than they are here in the US uyabo about 1.7 US dollar uyabo. So yikho khona ukuthi abantu nxa sebeza investa ezintweni ezinjengama-bitcoin i-bitcoin ama-government wonke alezimali behluleka lokuthi be-trace ukuthi bengayithatha njani ukuthi bengayi-controla njani uyabona.
Umnumzana Mzobanzi Ncube yisiphathamandla se-MDCT eMelika. Ele Zimbabwe izolo libambane lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lokumemetheka komkhuhlane wengculazi ele World AIDS Day. Uzulu ekhuthazwa ukuthi aziphathe njalo ahlolwe ukuze umuntu ehlale esazi isimo sakhe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abasuka kumagumbi amane eZimbabwe bebethe gwaqa kontuthu ziyathunqa behlonipha ilanga leWorld AIDS Day lapho abafole bahlabelela bacoxisana ngokuthi umkhuhlane wengculaza bengawunqoba kanjani. Bekungabizwa ozwayo lapho abantu bachichimbe baphelela abanye bahlolwa igazi ukuthi abanye babonisa uZulu ukuba ngempela ungaphila legciwane lengculaza ulandela imilayo yabo mongikazi. Umqondisi wenakhi kobulawayo unkosikazi Senatranyathi uthe baqhubekela phambili besebenzela ukuvala impompi lapho okuvuza khona iHIV kuthi ngo-2030 ibe ingasekho eZimbabwe.
Bulawayo eyiyo iprovince ehosta i-27 World AIDS Day National Commemoration sizama ukuthi siqede umkhuhlane we-HIV ngo-2030. Sisithi abantu bonke balako ukuvala impompi evuza khona umkhuhlane we-HIV.
Ikhansi ledolobho lakobulawayo iphakathi kokutholisa amaphilisi kubantu abathile. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthe kumaklinika akobulawayo angu-19 itholisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu ethi lenani labantwana abazalwa belengculaza selehlile kobulawayo kukusilinganiso sokubili ekhulwini.
Engikuthabelayo ukuthi ku-PMTCT, that is the prevention of mother to child transmission, sicho omama ukuthi besulele abantwana i-HIV kobulawayo, lokho kungaphansi kakhulu ngenye indlela nasesiloko okuthiwa yi-elimination phase.
Unkosikazi Nomsa Dube ohamba ekhangela abagulayo ezindlini ngaphansi kohlelo lwe-home-based care ucele ukuba uhulumende anakekele abantwana lezigulane kuye labo andubana bethi sebechithiza imali behlonipha ilanga le-World AIDS Day.
Sicela ukuthi ilanga lanamhlanje alithi nxa lizayenziwa kube laba bantwana lalaba bantu abagulayo labondli balaba bantu bezuze something. Lathi thina as caregivers lama community health workers sizuze okuthi sisebenze phakathi komuzi.
Unkosikazi Zenia Dlomo osuka e-SRC uthe kube kuhle ukuphatheka kuhlelo lokuhlonipha i-World AIDS Day ngoba bona balwela amalungelo emacansini ethi balomlando ukubona ukuba umkhuhlane wengculaza uyaphela usiyafika umnyaka ka-2030.
Khangenalo lohlelo lelo le-HIV and AIDS lathi sehlukelwa ludumo. Sehlulela ukhala ngoba lathi njalo nje yinto eyenzakala ezindlini eyenzakala yonke umuzi.
IZimbabwe ngelinye lamazwe emhlabeni jikelele elibhekane lokuzama ukuqeda umkhuhlane wengculaza kodwa ilizwe libhekane lokumamanzonzo kwezomnotho osekubangele ukuba lihlale licela amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni kwamanye amazwe. Ziningi inhlelo eziqutshwa lugatsha lwezempilakahle ezweni ngemizamo yokwehlisa kumbe ukuqeda inani labantu ababamba ingculaza ezibalisa ukupha amajazi omkhwenyana lomamazala amaphilisi avikela ukubamba igciwane layehlisa igciwane kanye lamaphilisi avikela inkonyane ekubambeni umkhuhlane kuhlanganisa lokukhutshwa kwemibiko efundisa abantu ngomkhuhlane wengculaza. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusasa khona eZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba njalo ikunanzeni ilanga labantu abagogekileyo ele-International Day of Persons with Disabilities. Umsekeli kamphathintambo we-social welfare umnumzana Joshua Malinga yena ongomunye wabantu abagogekileyo utshele iStudio 7 ukuthi okudanisayo eZimbabwe yikuthi izigoga azihlonitshwa njalo ziyabandlululwa. Inhlanganiso yezesini ithi ikomishini yezokhetho kumele ivuyele emuva endaweni edlule kizo iyabhalisa abantu abalabazali abavela phandle kwelizwe ama-aliens kulandela ukuvunyelwa kwabo ngomthethwandaba ngolwesine ukuthi bavote kukhetho oluzayo. Kusenjalo ihlandla lokubhalisa abantu elokugcina uphase 4 liqala ngomvulo. Ihlandla lesithathu liphele izolo.
Ungabantu sebekubiza Pilato. Abantu bayakuthanda Pilato. Yes. Botali pilatu. What abantu bonke sebekuthanda pilatu. What abantu bayakudinga pilatu. Uyajabula madodo pilatu kuzo zonke izindawo madoda. Yibonga abantu abafana labo phumisa madoda. Wabosa wena. Nawe onsomeni ngisho nawe kamama phumza la ukhona madodzi nawe mfowethu injabulo madodzi ngithi libambe kanjalo madodzi ngisho labo bonke ngabe bizanga ukuthi yalithanda lonke balandeli bami madodzi ye ngisho lawe cheba kamama labo khona ye yalibonga ngisho lawe lonke ngalibizanga madodzi Itili sale linjalo libambe kanjalo lengoma madoda. Hey. Ibe sembonga phansi kona lembamba ngamandla madoda. Kubhuti wami uDawu madoda ngitshelomisi sidawu madoda. Itili libambe kanjalo.
Mabuyani mabuyani livuka kanjani isihlobo esithandekayo umsakazo ngowenu umsakazo we Studio 7.
Hey, uyajabula uPilato mali senza kanje madoda. Hey. Ngisho phansi kona le ngibe ngikhangela abafana abafana labo mfakazi madoda ngisho labo nkosi
Eplum Tree Gwanda livuka njani sihlobo zami Binga Ekezi Bedbridge kobulawayo konthuthu ziyathunqa Echolocho lingaba livuka njani ekusena sivukeni siyesebenza madoda kubambazi kamangubo kamadlambuzi
phansi kona le kosa sibambanana madoda
Ikoma esihlephunele kudlaladeli ka Clement Magwaza idlaladeli chisa okwamagama lapho elivutha njengelangabi siphethe lencwadi elisibhalele zona lapha emsakazweni mphethe incwadi kanqabeni nyanda yemkhonto khumalo Uthi yena salibonani lonke lapha emsakazweni wethu esiwuthanda kangaka. Ngibingelela lonke basakazi be-Voice of America. Kuhlanganisa lo baba uGibbs Dube. Ngibingelele iZimbabwe yonke jikelele sizwe sikamthwakazi. Kukhona abahlala emazweni aphetheya kwezinlwandle langomakhelwane beZimbabwe ngithi. Salibonani mabuyani mwapona vieni benzuma nda vavenda avuceni echiredzi dumelang basuto egwanda ntepe guyu silonga ye esixozeni molweni abazali bami endaweni yase esgodini kosibintana Salibonani bazali bami odadewethu lezihlobo ingoma ngicela baqhunisele noma yiphi endolwane super sounds siyabonga nqabeni nizabona engakwenzela khona umamomoyo uthi yena sabona msakazi ngithanda ukubingelela imoli yami ekhaya ekezi dry paddock kosobhuku umageza ngithi vukani kuyolinywa abafana bami ubuthongo abulandima Nikade uDubisi kumbe uphelandaba ngiye edolobheni lakobulawayo ngithi knock knock egwabalanda ku 4117 uchiezo akile team Uganda yena uthi sabona amsakazi ngithanda ukubingelela imuli yami yako Mugande esechibila ebinga ngicela lingishayele ingoma yemlambosi ethi uswelo kwakhe Asivuke nesihlobo esithandekayo umsakazo ngowenu owe Studio 7 silivusa ngosuku lwanamhlanje kungomgqibelo ekuseni isikhathi 6:55 sokusele imizuzu emihlanu kuphela ukuthi sigqibe uhlelo lwethu kodwa siyabangena sesiphetheke ijaha elidala ugibela bemsola laye uphethe idlalade lakhe elitsha eliphume lamhlanje no namhla yini kanje ngumgqibelo liphume izolo ngolwesihlanu
bayaphumelela sebenza benjimen bangena la baba fumela baba ngena la baba bangena la baba fumela baba ngena la baba unima
Kibela bemsola uthi egameni lothando siqhubeke ngencwadi elisilobela zona balaleli bethu sibathandayo ngiphethe incwadi kaZilton Zenzele uthi yena siyabonga msakazi ukuphiwa ithuba lokubingelela ekuseni ngicela ukubingelela ubaba uBigton Moyo kokhame ePlumtree ngithi happy birthday baba umama nabafowethu bonke ngithi happy Sabbath. Ngiyabonga ingoma noma yipi eyamasoul brothers uJD Junior Duve uthi yena ngibingelele msakazi othandekayo ngithanda ukubingelela ugogo nokhulu wami nomntanami unokukhanya laphana ekezi SN Joseph ngiyabonga lathi yabonga mlaleli
waphuma esephethiza gila zombili wathi kwenze njani na Utangito myamo phume esidulini kuva komuzwa kwandlovu amaqhude abikelana. Kajeni kuyabenyatha obusonga busombuka inkomo ezadla ekhaya ngokusela beluzi. Yonjalo insedi inyona encane ekhale kamnandi entabenza kombala abafana belusi le bayilandela kuhambe yaziyohlala phezu kwedwaleni nenyosi ezahlula omkhulu. Bathi bayasondela nje zabathatha madoda. Bagijima baze kwanqamuka imbatata yalahleka kuze kube namandla ekangatholakali. Yonjalo umzacoza cile kade lokhu ngibashaya ngawo namanzi sasekhona ngiyawusebenzisa uzwa la usekhona yiphakathi emzini wakwamalaba amadoda lapha abancube ngishaya ingoma siyabangena amalaba
Kibela bemsola uthe gameni lethalo thando siqhubeke uhlelo ngengoma ngencwadi ezimbili uBhoboza Mzimzi Lankatha uthe na sawubona Mthembo uthe uGibbs lapha ngithanda ukubingelela umdeni wami wakoncube komzila ekezi sengathi inkosi ingangigcinela bona ngibathanda very too much ngingakhohlwa unomzala wami uNdlovu deputy headmaster emaheje primary ngiyabonga Dube libelelanga elihle sigcina ke ngekamothusi atamocha chuma uthi yena hello Mr. Gibbs ngithanda ukubingelela ifamily yako chuma kumapholisa uIshmael chuma labo bonke lo Mr. Mahole o headmaster wetukwe lo Vincent o headmaster wakokhahle
ufuna ukuthatha yonke imahla yakho
singaphele chohula makamu ango kungapheliyo kuyahlola sesiphelileke indaba zamanje ngehola lika 6 o'clock asihlanganeni njalo ngehola lika 2 o'clock emini enkulu besihamba labahlabeleli lapho uClement Magwaza lo Gibela bemsola uhomeboy wami kwanelokwa manje olivalelisayo ngontungamilinkomo.